siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe.
Ukama nami uJasmine Jofo, MP owakobulawayo, mina ngathwalwa insiza. Siyakhuthaza abanye ngokukhampena. Afike la emzini wecandidate u-Augustine Dineto. Mina njalo ngangitshe ngumuntu oyedwa. Baqonda ukungifakela abantu abangu-4, omama ababili labobaba ababili. Besithi uthe uMP wangathi ngibatshele bangitshaye kunjalo, bathi honorable batshaye. Bathi uleqiniso yini ukuthi support i-Triple C ngithi ye batshaye. Uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emini engaka. Ngithi kanti lavumelani ukuthi u-Augustin Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe. Anti lalamukela ibizo lakhe. Ngibuza khonokho sibili bengitshaye. Ngingakhali kodwa bengitshaya ngobhodo. Omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la. Yikho labona ngivuvukile ebusweni la mehlo esiba mnyama. Kwabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa ngubheki. Nguyo engangena emoteni yakhe. Silandelana le moto yamapholisa sisiya esibhedlela. Saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nathi. Ukhansila uMathuto wayetshaywe ekhanda bamnika amabili.
Ubone ngani ukutshaywa kwakho kunokwenza yini lokuba ngowesifazane?
Omama labo ababekhona abanjengaboGladys Moyo nabanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle babetshaya ye wonke umuntu, kodwa njengomama mina mbona ukuthi omama batshaywa mo mina ubona ngani ngahle ngathagetha.
Saxoxa njalo lo mgcinisihlalo webandla leZANU PF emathebeleleni South khona ngapho mnumzana Ngqobizithama ngaliso Ndlovu wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhonyuliwe izigqoko, kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko?
Okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni, sikhitshwa amalokuzeni ama-top law iregalia kwaye kungala mafoni ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebekhonyule. Asinceda kakhulu amafoni analawo, vele kwaye kuzahlala amalanga kungala muntu kungala pholisa elaziyo ukuthi
njengomuntu omela abantu. Ubona ingani kuyabuyisela abesifazane emuva ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Mina ngokwami soze ngibuyele emuva. Ngeze ubuhlungu kakhulu li-interviewer ubaba weZANU uBelive Gawule. Yazi ubaba lwana ngiyamhlonitha, ngiyamazi kakhulu. Siyabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini. Kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ngumuntu weZANU ube ebekhuluma ekhuluma into eyidopis oyinje usungu kakhulu. Ngakhuluma njalo omunye mbuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani, ngizakhuthaza njani omama ukuthi hayi i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele. Kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisi lakubuyisela. Bona omama labo kumele betrainwa benze i-self defense of some kind. Lenye into eqakathekileyo engazanga ngithi bo i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini, angibonanga i-statement. So kutho ukuthi konke lokho kukhona ama-commissions ama-ministries vele gabameli bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe bokukhuluma nini balandani esibhedlela.
Uxhaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane le parliament yeBrithani yakhuluma ngakho yakubetha langebizo kuyanceda kuloseke.
Lokho kuyathokozisa. Bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-Wild, abanjenge-Women's Coalition, ithumezela ama-flowers. Kona senza ukuthi i-catch up kathesi singayingakwanisi ukubamba ifoni njengoba sinamkhokha labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakalayo naleyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabamba ifoni ngiyabamba for few minutes, kumele ngiyijeke kathesi ngiyikhuluma kanje, so iphezulu kwe-peace isandla lokho zinhlungu.
Lowo ngunkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.